sazile ukuthi uhlupho lundodo osukayo kwenza idafeta, undodo lo osukayo akuphiwanga, akukho egazini, undodo lo osukayo akwazi ukubulala, akwazi ukufusa, akwazi ukulungisa ezomnotho. Okwenzakalayo, lama companies or lama accounts okuthiwa afrizwa kulumende ngamanga ayise aningoba i-Crop Motors iyo ethenga izimota zikahulumende, sakunda yibo ozikhlekhe zabomnankagwa, yibo uhulumende wangakhona owangasese okamnankagwa. So lalamhlanje bake bakwenza okwamalanga amabili besechisela abantu, kodwa ngathenza ungakhangela amareso nalawa angasese seqhwelile, asekhuphukile, asephezulu kumangalisayo ngengaloleliyana ibanga elalivele iyiso ngesikhathi bekhuluma ngokuthi lawa ama-akhawunti sebewafrize. Kambe elizweni elinjengeZimbabwe elibenotho emangalisayo, namhlanje abantu bathengisa isinkwa, bahamba bayethenga isinkwa e-Bakers Inn ngentengo ephezulu e-Cocoa, babuye bazosithengisa ngentengo ephansi besenzela ukuthi bathole ibhondi. Ibhondi lelo sebelithatha sebesiyalithengisa nge-EcoCash ukuthi azathole i-profit, kumbe sesiyathenga i-US dollar, sesiyathenga irandi, seligcina nxa ilokhu ikhuphuka ikho kuvela khona i-profit yakho. Lake lakubona ngaphi emhlabeni jikelele elizweni le-AMA khonapha e-Africa? So lokhu kubangelwa yikuthi abantu laba kabakwazi ukufusa abantu, into abayaziyo kuphela ngeyokubulala.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela okwenzakalayo khona lokhu kuke kwacunula abantu baze bangena ezitaladeni betshengisela, kodwa kathesi bayakhonona nje bazithulele, kungakuhamba njani?
Abantu bakhathele, kuba nzima ke kathesi ukuthi bangene ezitradini, ngoba ungaze ungene esitradini usiyatshengisela okungaphakathi kwakho kokuhluphayo akutshintshi lutho. Kusasa nxa ulokhu unganamali yesinkwa, ungalungiselelanga abantwana ukuthi bahambe esikolo, ungahambanga walayinela amanzi, ungahambanga wayadinga inkuni egangeni, abantwana bayakufa ngendlala. So akusancedi lutho ukuthi abantu bahambe bayetshengisela. Umuntu sekhangela okuqakathekileyo ukuthi abantu abami bazadlala.
Nxa wena ukhangele ubona ungani kuzaguquka njani, njengoba siyabona ukhetho lwama-by-election olusanda kwedlula, abantu belokhu bevotela ibandla lona leli elibusayo?
Kunzima ukuguquka, i-by-election ivele inzima ngani, ngoba inzima ngalindlela ku-opposition. I-by-election abantu baye bekwazi ukuthi ayisatshintshi impilo zabo, ngoba i-election eqakathekileyo i-general election. Ngabe kumbe le by-election ka-president lizabona-ke abantu besiza ngobuningi.